Vasilius Jeremiah.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Nhlangula 2023 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalibelwa bebamnyanya ubaba babonile ukuthi laba kwe-recognize ichawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu uMengameli.
Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School eSpechpinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli. Babe siyabulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho. Abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujiyiliyo.
Amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe.
Isimadi kinjobisi misiyo sokuyanandelela namhlanje abantu abaningi babuyile kuzobukela umdlalo ka Division 1 kodwa vele ibona ke umdlalo we Southern Region Division 1 ethi yalapha uyachaza ngokungakhakelaya ku TSL ukwalutshana ukuthola abantu besuka ama goals kodwa lapha ama goals vele yakukwazi ukuthi guaranteed
sebe Daniela emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo ye Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School eSpechpinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eSpechpinge.
Bekuculwa le migido yendulo abantu bemangweni waseChipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano emele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Writing on the spirit of unity, the new dispensation has initiated the process of celebrating our rivals and icons and youths. It is imperative that we recognize the deeds and revolutionary efforts championed by our founding fathers.
Ukubeke sithi uhulumende uphumelele isinqumo sokuthi uthole aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe loba nje wayele mbono eyayehlukile lowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kuzozelwe lilunga leZANU PF Central Committee obesembuthweni lo umnumzana Shinga Dube. Indodakazi kaSithole unkosikazi Sifiso Sithole Baro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo esinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalibelwa
Ukodwa ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Jonathan Ntungagwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF ikhethe ukuhlonipha uSithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasechpinge abesigabeni sesindaweni bengaba ngabantu abangabona uidinje omuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngumpresidenti wezanu bona omngameli okhona kathesi bengakaziwa ngamafitshane ngatsho njalo.
Imbali kaSithole yona iminjani nxa sikhangela omongameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakala ngalelo?
Imbali kaSithole ngamafitshane sithi ngama-nationalist. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yathi ifonywa ngo-1960 osithole babekhona kwaba lezapho osithole babekhona. Kwathi sokufonywa-ke iZANU usithole nguye waba ngupresidenti wokuqala weZANU.
Umkhosi wanamhlanje ungene ngabantu abaningi abagoqela abamabandla aphikisayo abezokholo abemuli labangane. Usithole owaba ngumkhokeli webandla leZANU-PF wokuqala lapho libunjwa ngomnyaka ka-1963 waxoshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 esithiswa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi sinqumo sokuxoshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZANU-Ndonga, iningi labo ababedabuka emnqangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse, uReverend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owayengumongameli umunye uMnumzana Robert Mugabe okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania laseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho esiqhawe lesizwe okumangalisa abaningi. Ingcwethi ezicubukele zombusazwe zisithi kungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu baseSpinge njengoba ukhetho lwalo nyaka solusondele. Ngimele isithu 7 ngise Freedom Farm eChipinge ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhangelele uncintisa ukhetho lwalonyaka bemele amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Lokhu kubikwa kulakho kudala ukuthi abanye babo bagcine besehluleka ukungena kukhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yi-Concord sokuthi idale lephalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana le-nomination fee.
Omunye wethu wezepolitiki obengenile e-court lapha kade kucubungulisiswa kutsha ngodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuviki ezayo. Esithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokucina kuzahlehliswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
UMnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane loHlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babesiya kulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. Abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikileyo.
Isikhulumi sebandla Citizens Coalition for Change, ICCC, ngobulawayo, umnumzana Sweven Chirodza uthi ibandla lakhe alila mali.
Ama nomination fees adulayo kangaka enzela ukuthi kube into egwenxa iCitizens Coalition for Change. Ngoba bayazi bona ukuthi iCitizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwePolitical Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu kwenzela ukuthi sehluleke ukufaka amakandidate ezindaweni lezigabeni ezijeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana F. Ncube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
Usection 67 weConstitution yeZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi yiliphi ihofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yizekhi zithatha lolo lungelo zililahlele esilotheni. Izekhi ukuthethe ngemali isithe yona amahofisi athengiswa nxa ufuna ukuba ngupresident iba ngonothileyo kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abalemali kumbe izigangi ama-syndicates asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena ku khetho i-nomination fee okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika i-$20,000. Ilunga ledale lephalamende inkulungwane eyodwa i-$1,000 kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola emelika i-$100. Izolo idale leSupreme Court lethule umlayo wokuthi izekhi ihlolisise intengo yenomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli weNationalist Alliance Party umnumzana Divine Hove esola umthetho owe-SI 144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kubembula.
Lamlela ndwandwe.
Zithithekile izakhamizi zedatata eMatshekeni eGwanda South lapho kubikwa ondofa abaxhalileyo sebethwalise abafundi abangamantombazana lababalisi besifazane amagabha avuzayo osekudale ukubana inengi labafundi lingasayi esikolo. Abazali bathi bakhathazekile ngoba lokhu kuzaphazamisa abafundi ababhala imihloliso lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela ngolwesihlanu lweviki edlulileyo, iningi labafundi besikolo seDatata Primary babikwa bengasayi esikolo ngenxa yabondofa ababikwazi sebevuke ubhova. Unkosikazi Omed Noni oyisakhamuzi seDatata uthi sesiside isikhathi lokhu kusenzakala kodwa lokuhlasela ababalisi kuphela.
Into leyi iqalise ngisengomnyaka ophelileyo. Kusenzakala kakhulu ematitsheni kungakaze kubuye ebantwaneni. Ematitsheni bekhanya engalali engobusuku bethi bayahlukuliseka ngendaba enjengeyona le. Enzeni kwamanje sukusebantwaneni kakhulu abantwana abangamankazana oGrade 7.
Umnumzana Progress Moyo esinye njalo isakhamuzi seDatata uthi iningi labafundi kalisayi esikolo ngalolu dubo.
Kule iviki kukhanya kuqalele ngeMonday ukuthi bangafundi baze kuyefika iFriday bengabuya esikolo kuze kulungisiswe kusiyafika iSaturday bekuthenjiswa ukuthi kulabantu abazabuya bezokubamba lokho ngondofa.
Unkosikazi Gayle Spanda ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seDatata uthi bakhathazekile kakhulu ngalokho kwenzakala kulesi sikolo.
Sokubuya ebantwaneni qale ngomunye kwamphelekezela kwamkhipha ngakibo kwamdobha ngabo past 8 ebusuku egangeni. Umntwana lwana babuya la ekhaya abele ngasakhulumi. Khathesi sokubangenela emaklasini njengoba libona isikolo akulabantwana. Ngene u-grade 6 namhla kule 2 abaningi vela babuya abantwana sebehlezi bathi bazaze babuye kunga bangadlulisi ukulungiswa lokho.
Ukhansela kaward 2 eKwanda North, uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu, uthi kusasa yabafundi abazabhala emhloliso ka-grade 7 lonyaka iluvilibana.
Abantwana baphonga ukuthi nxa sebephapheme lapha ngemva kobana sebethandaziwe bebafuthwafuthwa. Abathi babona ungabantwana okuncinyane okubili umfana lenkazana. Abanye bathi baphonga ukubona bekugidagida phambi kwabo. Umntwana ahla ithuka chayelova. Sibuhlungu kakhulu ngalokhu okwenzakala ikakhulu grade 7 ngikhangela isikhathi abasuka kiso, isikhathi se-COVID. Abafundanga abantu abekhathi sebe-affectekile ngakhona okwenzakala. Kabafundi ngikhuluma ngisenza nje grade 7 vele kabayikhona isikolo.
Usobhuku wedatata, uMnumzana Dickson Dube, uthi kukhona abakwenzayo njengezakhamizi ukuze lolu dubo luphele.
Imizamo esesiyenzile sibili sizamele ukuthi sidinge abantu abangasincedisa ukuthi uhlupho lolana luthini thini. Ngikhuluma nje kathesi kulo mzamo esesiwenza ukuzama ukuthi abantu kuzencedise isikolo laphana ukuthi kubonakale ukuthi kwini okuthatha indaba. Emhemu lokuthi kungabe kungokabani njani, hayi asikezwa lutho.
Emnyakeni edlulileyo phansi kwedatata esiliwe, omongikazi ekliniki labo bake bakhala ngokuhlukunyezwa ngondofa kwaze kwabizwa siyazi. Kuthi nyakeni esikolo seGwaqwe Primary eKwanda North, abafundi labo bama ukuya esikolo ngenxa yabondofa. Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezemfundo ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobhi incingo zabo labo makhalekhukhwini babo. Kuthi le mibuzo ethunelwe enkundleni yeWhatsApp layo ibingaphendulwa.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDatata ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isungule inkulumo lele Russia izolo ngokuphathelane lohlelo lwesiphala sokudla olwe-Black Sea Grain Initiative. Lolu luyilo olulawula ukuphuma kwesivuno e-Ukraine sithengiselwa kwamanye amazwe kusetshenziswa izitshitshi zemikhumbi eziselwandle olwe-Black Sea. Rebecca Greenspan unobhala jikelele ohlangothi olwe United Nations Conference on Trade and Development nguye okhulumisane lomphathindambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba uSergei Veshinin. Okwamanje wathi ke singene kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuwa kwamandla edola leZimbabwe. Iningi labesifazana elizama ukuziphilisa ngelithengisa ezitaladini impahla ezehlukeneyo. Sixoxa noNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi.
Nxa siyawoda sokusuka lobunzima ngoba uyifunde ukuthi nxa ngithengisile into yami ngithi maybe $100 angithi sengihambile ukuthi ngiyoda phela kathe sisasachapha amabhoda sesiyakhonake kubobotswana kubo-South Africa. Sibantutshwane sesichapha abaningi bangifuna sesithenga kuyizitolo okuncane khona lokho okwavela khona ngale sokugcwele khona abakobulawayo. Yikho lapho sesigijima khona ufike uyelayina khona usithi uyawoda. Uhlupho olukhona ukuthi i-rate yangikhona ngalelo langa uzathola nxa kadokote ingubo nge-$15 izulu. Namhlanje nxa sebeyicross rate sebefaka ngerate yabo yanamhlanje uzathola ingubo lana kutsho ukuthi uzagcina usuyiwoda nge-$20 umazithi $18. At the end of the day nxa sufaka lawo kuyimakhapho kwakho kokuthi lawo uthole imali yokuthi lawo uprofit uzathola ukuthi suzawoda then ususwele amacustomer ngoba amacustomer ayabe lokhu ekhangelela ukuthi hhayi izolo ngiyithenge ngemali endlaka kanti namhlize kwezwe kuyini. abathola amaprofits abayibabasebenzayo bona labo abahamba besehoda ngamakhago sibili kubuya itruck maybe elamangaki ngaki tons, you know, amakhukhu oyilo kumbe awayezicathula amapatapata wona lawa bebuye besingenise konke nge-cheaper price, but thina esisahoda esisahlumayo siqalisa amabhizinisi ukuthi sihlume. So okunye sibulawe amapholisi zona la avuka ekhona ethintshiwe ngohulumende singananzeleli agcina yiwo si-affectayo sibile kusebenzeni kwethu. Akula kubelo sibile le mali yethu le eyehlayo ekhwelayo yenzani konke khona lokho kugcina kusifaka nzima ekusebenzeni kwethu.
Manje liyenelisa ukunakekela imindeni yenu ngenzuzo yona leyo encane eliyitholayo.
Asinawo ama-profits asenza ngathi sise-friendly, asinawo ama-profits asenza ngathi sithuthukise izimuli zethu, asinawo ama-profits asenza ukuthi lathi sikhanye ukuthi singabantu abasebenzayo. Kathi ezinxa sikhanyelwa siyase sibambe uJuni, abantu bamabhizinisi amancane abazisebenzayo baba lama-targets okuthi by December kumele ngibe sengiyenze ABCD ekhaya, sengitshintshile lami isofa lami kumbe nesengitshintshile lami wardrobe, sengithenge ngathi ingcono. Kodwa khona lokhu i-social nje ukuthi sizibone lathi ngiyiviki lami ukuphuma labantwana liphuma lisiya khona lokomikhlisi kumele lisiya kuphi kempeli siyaifuqa sebeli troll yokuthi ewothini lathi sike sithenge sikhonise or ukuze nokukhipha abantwana ukuthi behambe nje beyithinga kwezindawo lapho abazikholisisa khona. Asinakho khona lokho njenge-informal sector ngoba vele sidinga ndawona, asinanzuzo ngemali zethu lezo sisebenzayo. Okungathi sisebenza vele singathi sizigqihle, singabantu abanjengalabana abasebenza ino emajele besebenza kwengayidlile tshumo liyayankoni yikho esikwenzayo. Kathi sisebenza singatholi ukuthi vele sidlale at the end of the day. So ngawo uhulumende uyabona ngokuphangisa ngendaba zezi zemali, kube le mali sibeke esebenzayo thina sibonisa ukuthi nakuba le mali even i-currency eyi-one ombene ezimbili ezizasebenza zivusa umkhono le yethu eZimbabwe ikimele asebeke bebona ukuthi bayenzani, ngoba sesibuyela kubomazero amangalisayo nalana saye sabalekela ngo-2008 saye sabalela kwathiwa sebeyikhansilile amazero kodwa imali yankonayo sebuyele yasho.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Buhlangane khonapha eWashington DC.
Yilele kumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo sebedanele emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo yesigaba eseKhasalaga Premier Soccer League. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isihlanganiso eqondisa imidlalo yenguqu esibangeni se-Premier Soccer League yethule umbiko mhlazi isikhombisa kuyona le inyanga kaNhlangula isazisa uZulu ukuba imidlalo isimisiwe kuze kube mhla osuku lwakuqala olwenyanga ezayo ekaNtulikazi. Imbangela yokumiswa kwemidlalo ikuba kuqhutshwa imisebenzi yokulungisa inkundla ye-National Sports Stadium, yona esetshenziswa yiwo wonke amaqembu aphuma esigodlweni iHarare. Iyintatheli zindaba ezemidlalo uPraise Dumidlakama obebukele imidlalo eqhutshelwe enkundleni e-White City uthi leli lithuba elokuthi abadlali abadlala esigabeni sikaDivision labo bebonakali.
I-Premier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1, kodwa vele wona-ke umdlalo we-Southern Region Division 1 eyethu yalapha uyachaza ngoba ungakhangelayo ku-PSL balutshwana ukuthola abantu behlusa amagoli, kodwa lapha amagoli vele yakukwazi ukuthi guaranteed ukuthi it's over 1 goal damage from both teams. So bathola ukuthi yaphela ngabo-1-3-2 ngoba kunje vele sikhuluma-ko so yi-3-0 khonapha udlala i-Challenge Division leqembu lamakhandeni. So I think abantu ngabe bebedayela bayise beqhubeke lokugela indlalo yedivision 1
kumidlalo edlalelwe enkundleni White City namhla iqembu leBoso 90 libe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 le Mountain Climbers kuthi le Talent Vision libhaxabulele emakhandeni nge 5 kanya ngaseluveve iqembu lezePC 1 ngelinqobele Adachi nge 1 kanya kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu banindwe umdlalo omkhulu okudinga iqembu elizintshanje zezwekazi laseEurope omncintiswano oyeUnion of European Football Associations UEFA Champions League kozadlalwa namhla ntambama phakathi kweqembu leManchester City elaseNgilandi kanye lele Inter Milan elaseItaly. Umsekeli weqembu leHighlanders uGod Knows Ngwenya uthi yena isifiso sakhe nesokuba eleCity kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina ngibona ngani iManchester City izawina because mina vele my personal wish is ukuthi iManchester City at least takes this uphepha hlathatha cedelane lakho lokho for this season next year sike sifuna okunye. Yeah, I think with the style of play that Man City has shown over even the Premier League and also the Champions League, it's a good style of play and the fact that they are already at an advantage, so to me I think they are going to get this.
UGuardiola useke wayiphakamisa kabili inkezo yeChampions League ngesikhathi eqeqetsha iqembu leBarcelona kodwa wehlala esehluleka uphinda iphakamise esengumqeqetshi weCity langesikhathi engumqeqetshi weqembu leBayern Munich. Ifinal yeUEFA Champions League izaqhutshelwa edolobheni laseInstanbul eliseTurkey. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje lomculi womdumo owerumba uBrilliant Dube ozibiza njalo ngelokuthi Mabrizo ehamba leqembu lakhe eleGhetto Sounds Masters. Bona-ke sebethule idlalati elitsha elilesihloko esithi Breadwinner bebambisana loThemba Woyoyo. UMabrizo udabuka ePlumtree kodwa ecula eseSouth Africa. Nangu-ke exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukungibuka noma abafuna usizo lwengoma entsha kule album engikhiphe lonyaka ethi Breadwinner ngitholakala kulezi number ezithi 071 97 45 703. Ngezinye futhi izinamba ongabuya futhi ngithole khona kizo 06 3 9 46 1. Ngikho lapho nitholakala khona yonke imininingwane eniyifunayo leyithola lapho esaxhumakala phana.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli sicela isapoti bantu bakithi, asisolutho thina singabaculi ngaphandle kwenu. Isapoti yenu iyadingeka kakhulu ukuthi siqhubekele phambili siyenzele okuhle emculweni. I am the middle.
Belo gqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje ngilethemba liukholisile umculo kamabrizo walivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.